Soko izikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ngivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi kufonwa bakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla, uyahamba kuzeke office kuphela ufike ubhale ukuvota akuvalwa, noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana noku-voter inspection.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imise umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimota kazikho, kodwa-ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho zisuka zibe khona yilezi. Ungazami ukuhamba ngemota uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalist Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba leNewsday izolo zithetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo weData Protection Act.
Yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size sakulo mthetho othi umuntu engaba elatshwa odokotela bayavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota, okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eye-Ekhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubomakhalekhukhwini.
Ayinani leli life ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzeleleyo ukuthi abantu abaningi basebenzise ama-mobile phones abo ukuverifya i-information yabo le voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yaleyathi khona kuma polling stations ade sethe wapho yizeki. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekulele i-platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni eku-inspecteni voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kuchitha iningi labantu liyavota, kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka physically inspect or physically cast the vote yikho esinaze yakhona ukuthi kungabe kuyilapha ukulohluphe khona kakhulu. Lonke sizazama ukubakhuthaza abantu ukuthi ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalise nini ukuvota. Kodwa sikunazelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki. Okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuka ekuseni ezindaweni eziningi ukuthi sisiya khona. Sokuyi cost yokuthi umuntu akade ibhasi, akade umchova, akijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kuqakathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye iblitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezekhi njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi seblitz lapho izekhona ebantwini, besiwakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other. I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzekhi office kuphela ufika ubhalise ukuvota, akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana nokuvota inspection le delimitation lezayo, kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho kuduze lezekhi office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi isetha ugijima usuye ngena ezekhi office ekhona lapho eduze lawo ubhalise ukuvota. Akumiwa ukubhalisa ukuvota noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalisa ukuvota kumazekhi offices. So kuqakathekile konke ukuthi abantu bakuzwise. Njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ukubhalisa ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalise ukuvota, uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni, ewadini, e-constituency yakho landlani. Kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana nalabo inspection bona laba afana nalabo delimitation.
Lo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyekhaya Vote 2023. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 10D3 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane $40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula ngenxa yokubhaka izimota. Abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo. Lokhu ngokunye ukwethulwe yizakhamizi emhlanganweni owenzwe lentathelo zindaba kuviki edluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okuningi abakwethulayo.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimota kazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona, izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ongazami ukuhamba ngemota uyabuyisa kwama sako sesibethe umoya ngenxa yokuthi i-city park i-23 i-city parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani. Ungafika upake 10 minutes uyachi dollar, ungasuka futhi epaka 5 minutes lapho pake kona sokumele uchi dollar. Ngakho ke bayathi ziyathi zakhamizi ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni. Njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi ama customer amaningi awasafinyeleli kuma business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokumele uqhuma idolobho lonke usuka lapho siya lapha siya lapha, ngoba ungathi hamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele uchiye imali. So abantu badikeka kusebenze ngaleyo ndlela. Njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayibo abahamba beklempa izimota leziyani, khanya kabaphatheki kuhle, izakhamizi baziphatheki kuhle. Abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo, sebengogoliyathi bakoBulawayo. Izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo.
Kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidandazo zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhalakhala ngendaba yentengo yezidand
ziyakhala izakhamizi ezabo Phumula zabo Magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi kukhanya bathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi 1 is to 1 abaningi babethenga ama 7,000 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku 2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izidanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo bezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa kathe sokuthiwa bathope up ngama 6,000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa besezizibona sezithenga izidanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up ikakhulu kade bekhala kakhulu bephumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi ikwathi zikhala ngakho lokhu ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi i-electricity ukuthi sokuyisivukampunzane ukuthi mihla yamalanga ugetsi yahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonokuyana izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye-continuous assessment learning area esingathi ikhala yona leyo ndaba inganthwa abazali lanxa bayathi ukuthi into enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwabo kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama-assignment lama-task lawo besingathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe liningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana e-primary ubuwenza 9 subjects ubuwenza 8 subjects ubuwenza 10 subjects konke le-secondary agcine selo msebenzi omningi kakhulu for example ngamntwana sesecondary mbulu yenza 9-11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu ukukhala akhohlwe ngalokho kumele akwenze lawo amanye ama components ale waiting engazanti iphezulu so ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana seprimary uzafica ukuthi imbuzo aseyibuzwa singazanti ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
umnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association hlanganiso emela intatheli zindaba Young Journalist Association isithole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba le-Newsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oye-Data Protection Act. I-Newsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mdzungairi, uDesmond Chingarande kanye legqwetha lenkampani uTatenda Chikohora. Amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalists Association uLeopold Munende.
Umthetho ofaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeningi bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpret-a ngendlela abaye befuna ngawo bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesokubopha uyintatheli yendaba usebenza wakwanisa ukuthi kumbe indaba owayibhala izulu isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alert and despondent anything umthetho onjengo-court ususetshenziswe yonke indawo yiwo esingathi khathesi ususihlupha ngasihlutshwa ngabo-IPA i-IPA yangani yalungiswa kodwa asihluthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa kodwa khathesi umthetho lo owe-court yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esiwubonayo.
Yebo lithi imithetho le mibi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambe kazelusile kungasuke kube ile nkinga enkulu elizweni
yazi okushupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayavuthwa asizeke sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele engelalapho ayabe engelacala khona bazavuthwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza kanjani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababe bengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu yokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenzwa njalo ngurhulumente yikho okuhluphayo yikho sithi thina sifuna i-self-regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye imihlangano lomphathi inkambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha wo-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumente yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinyedama ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebesitsho ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowayengumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConte Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheater phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLubane ngomgqibelo. Umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theater kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-Amphitheater. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla ukungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle. Leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe yi-$1.60. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani masakazi wakaStudio 7 kundala zonke zelizwe siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona siyamangala mina abantu bezihluphayo besithi bona abavoti njani akuncedi lutho kambe emhlabeni sima uzelo wesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kukuyenzani ya kukhona okungapheliyo kuwe yini uzibuzona lowo mbuzo zakubona ukuthi akukho so lona lo mbuzo okhona oyohlukuza abantu sekubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzayigcina khona yonke into ibuhlungu manje siyaphila khumbulana amazwi baba umuntu umgangu wathi sezaphuma wathi bawukabanga ukuphupha ukuthi indlu ukhohlwa ngaleli lizwe ngaleli ngathi ubuki yakho uyaphuma ngizokona ukwenzakala empilweni akukho phezu kwaNkulunkulu yabo ngizokuzwa lonke sachalele zabo ngani ngithi linjani khona yakho yami likhokho
livuka njani mzulu kanjani bamthokazi omuhle kustudio seven lapho undaba engingayo lapha ngathemba mliso lapha engumzwe kuseni sithi yena uzakhuluma ke ntambama ke ngendaba kaSusan Mthami lo wadlengulayo ngupresident lo sithi yena uyala ukuthi hhayi akulanto enjalo hhayi indaba ikhona baba mliso lokhu ungazikhuluma uthini uSusan Mthami ukhuluma kuhle kuhle ukuthi wena lenza ingane kuhle kuhle kuloku kuvumelana kodwa ngemuva khonokho kwakuvele kwaqala kwenzakala ukuthi yena wadlengula ngupresident ele minyaka engu-15 njalo esesesikolo into enjalo madoda lingakuyivikela ngoba vele iyenza ukuthi lize liphambanisele ubuye kuye wena mthwakazi wena wena mthwakazi wena ye into eyenza esibili hhayi usayibhalizini yakho lapha hhayi uyifaka kakhulu kakhulu enzi uyayikuxotsha abantu wedwa khangele ujamisa akhulumi loba ngokuthi mndebele kumbe mshona hhayi ikhuluma ngezingapho wena lokhu bhizi ukete hhayi uyasiyangisa mani zama ukuthi uyishiyane le nto yakho leyo kuyehlukani zabantu leyo uba uzenza into yakufuna ilize liqinye khulunywa ngelizwi ngelizwe ukuthi liqinye shiyane lokuninginingi lokhu bakithi into yasiyangisa thina sithi hhayi asikithi ningoshamisa ngoba nguye lapha nimkhangelele lapha ukuthi hhayi angaba phambili ngokuhamba kwesikhathi izinto zizilungele nyabona
sithi seven linjani basakaza abahle hhayi siyabonga siyazivisa indaba sengithi kubafowethu laba basebotswana negoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota sisekhaya phethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebotswana akubo South Africa kathi bona indaba engabuyi bezovota bona indaba engabuyi bezovota ababuye bona bezovota ikonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungeni lo siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela sizaphika ngibona yagcinywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiwo bese kesike sibona ukuthi imthwakazi yena izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hhayi hhayi amashabi hhayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusisizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokhu ukuthi bathi siyevota sesikhalisilile lokho hhayi asikugqugquzeli thina kathi sesizama imthwakazi sike sibona ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulumeni siyevota konto besitshele ukuthi siyevota 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 bona besihlezi e-South Africa akubobhotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo singamvotela thina ngiyabonga ngiyabonga Studio 7
yebo sakubona sakubona Studio 7 sakubona Studio 7 lapho sakubona salibonani lonke mandebela amahle manje lalelanini lapho bazali babo bonke labantwana labazukulu konke iZanu PF vele ayinathuba ayinachance kwamanje nje lokuyana bakwenza kuthongela hayi angeke sikuvumele kokuqala one thina lapha masifika lapha lamasi vele siyavota sika sivota nje sisale sazi ukuthi masi winile akula mavota azophuma after 3 months akula amazaza azophuma after 3 months ngaleyo ndlela kuzofuneka nje sizimele sigijime singena endleleni sigcwale imigwaqo yonke indawo lapho-ke sabe sesifunaukubonisa la masotsha akhona la ukuthi bona baphethe imbhobho noma yini sizobakhomba ukuthi bona ngeke baseze lutho angithi manje bona sebeqalisile ukusibonisa ukuthi bayasethusela kodwa-ke phela ukusethusela kwabo ngeke kusize ngalutho ngoba ma sesivotile sabe sifuna ivoti lethu liphumelele Studio 7 ngifuna uhlale wazi ukuthi if uwina lapho okhethweni umfana iwina lapho abantu bahlale bered ukuthi vele siyangena endleleni futhi asesabi siyangena endleleni and siyalwa ma ngabe kuyaliwa kuyaliwa sizowina futhi ma ngabe kuyaliwa kuliwe sizothatha ngenkani-ke ma sokuthathwa ngenkani kodwa kuyukuthi sabe sinjani uvotiwe kwawinwa abantu bahlale beyazi indaba enjalo
njani ngapho kwesitudio sezini njani kwisitudio sezini hayi ningikhulumayo uprince ophuma engigwalaso yasisama khona ngalevele ngamabhalabhala hhayi nabakithi bengiceli ukuthi nabe lowo mdalo yakezizwe ukuthi ukhuluma ngani lo wakathi ngugawuli lo wezanophile fulo abe ngicele kuhlonipha abantu sibili okuzwayo kakhulu lathi esihlonihle sibili ngoba sambona igunto engakhulunywa ngumtolo engqondo sike sigandeke kutini esithile ukuthi yena kulokuthule elizini sambona uyakwazi kumbe njengoba vele abantu bezanu bona bejayele ukuhlala behlukumiza abantu nabona kuwuthula kwako kwaba kuthiwe kuhlala bebulala abantu hlale abantu hlalele evaluyeni zeenyamazana ngenxa yabogawuli labobhudi bakho mina ngabo
siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Ukwenze Melika eChina liqhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele The House olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kweleChina lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EleChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo lukaPelosi. Lokhu kwenzakala impi yakweleUkraine leRussia iqhubekela phambili. LeRussia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngumhlaba wonke jikelele kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine, kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele i-weakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba le ndlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine, njalo sebeze sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le-regime change, kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana we-Ukraine okwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyi isingaphela ngoba babe sebezafaka eyabo i-puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo, kuko konke abe kuhlongoza ukuthi ube lobudlelwano obuhle phakathi kwe-Ukraine le-Russia.
Ake sikhangele impi ye-Russia le-Ukraine. Ikhanya impile isidonse isikhathi, ubona ngani izaqhubeka inje yini, kumbe sizabona eleRussia likhulela ele Ukraine?
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana lezana lezi kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamanye amasosha asibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa lapha ukuthi abahambe bayokulwa, kodwa kade befika ngale badizete bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe bachiye izikhali bengalwi. Kodwa-ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe nokuthandwa elizweni lakhe, ngibona ingathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadiliza iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuza kubhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu, elingaluza i-economy, elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zalo eziningi kakhulu nxa bengavumela isida singene. Ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe bekulwa bayenelisa ukuthi babe le ndlela zokucommunicate lamaye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela, kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi konkwala, begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende wase-Russia, okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu. Bona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto, njalo le ngendlela ukuthi badefenda i-sovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ebona ngokuqulutshwa kokhetho eSVEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakobulawo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele isimiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.